Endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeobe. Ugatsha lwezemfundo lumanyana lolwezempilakahle ukusungula uhlelo oluphathelane lezempilakahle ezikolweni namhlanje. Sikhangela kabanzi ngomhlangano wabosomabhizimusi bakwele China leZimbabwe. Njengoba ukhetho solusondele, sikhangela kabanzi ngembali yokuvota ezigabeni ezihlukeneyo zelizwe, namhlanje sikhangela isigaba sezansi yamaNdebeleni. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bajabule okwamagama ngemva kokuba iqembu elimela isizwe elama Warriors liphakamise inkezo eCOSAFA ngemva kokunqoba iqembu elimela iZambia ngempelasonto. Kambe umhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump wakwele Melika lowe North Korea umnumzana King John uzaba lempumla enhle na. Ku-Live Talk lamhla sikhangela isiqondiso zokuhlala kwedale lokubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ele-Nominations Court. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.